sibona ngani lokhu utshengisa mhlophe ukuthi kafuni ukuthula lokhetho olungcwaba ngenxa yokuthi thina abe-MDC Alliance City kaguqulwe i-system yonke ye-ZEC kakhulu abantu abavela kuma-CIO nakumapholisa laku-army bakhutshwe. One. Okwesibili, in announcement, the tallying of results, zonke ezama MPs, ama senators, ama councillors, ama president, azithalwe, azivalwe, zipublicize kuma wards. Ngoba okwamanje i-tallying noma ukukhuluma ngama vote ka president kakhulunywa ngawo awadeclarewa ku ward, kawadeclarewa ku constituents, ayaphonga ukuthwalwa nje njise ku headquarters yiko abafika ba eden khona ngale ba announce sifuna ukuthi kuqulwe khona ukuthi ama elections wonke afanele ukuthi apublicize akhulunywe announce ku ward aka president lawo ukuze kuyefika ku district kuyefika ku province kuze kuyefika ku national hayi khona ukuthi ama vote ka presidential candidates aphonga umumathwa nje engatshelwa abantu ucine soku announce kwa national headquarters ya Harare kunoko 2 okwesithathu sifuna kube le transfer amapolice lawana okuthiwa ngama constabularies amapolice awezigaba ongxoza bengasebenzi kuma elections ngoba ngabantu be party basebenzisa bona uma sebesenzwa ama elections bebagqokise uniform ezintsha akhanye sokungani ngamapolice abawasuse enkayi bayisebenzela elupana belupane babakhambise eMidlands yikho bona banabantu yibo abathunga abathusela abantu sifuna bebengabi khona njalo sifuna imedia reforms abantu bonke bakhulume free of charge ku ZBC njengalokho kwenziwa kuzana
manje yona inhlanganiso eqhuba ukhetho eZEC lithini ngayo
sifuna iZEC ingatshengisi inketabe chavi lokuthi wena uvela ngapi ababe ngabantu abazimele mpo independent hayi khona ukufunzwa izana ukuthi enzani lalokho sifuna ama political parties wonke alinganiswe emthethweni ngitshola ku media ngitshola ku ZBC ngalokho ke sibona ngani umnanga kwalezana PF yakhe abafuni ama elections angcwaba ngoba basebejayele ukutshontsha okwakhathesi into engani yabathusa ngabantu abalandela iMDC Alliance kababuchamise emareserva lemakhaya ukuthi baphuma bemlandele njani yikho ke sebeqalisile ukwethuka amahlaba ezulu sizwa sokubona ngasibona kubuhlungu kusipha abantu umfutho yikho sesiza abantu abaningi bathi bazarejista ngitsho labazukulu babo abemakhaya kwenzela ukuthi noma sebesithi bayariga behluleke.